Indaba yezijeziso zenotho le ukuchitha isikhathi iSouth Africa ibifanele ukuthi ingakhulumi ngama sanctions ikhulume ngalokho kuba ngama sanctions iSouth Africa ifanele ithika iZimbabwe igovernment yeZimbabwe kayisuse ama sanctions ewafake phezu kwabantu abangavunyelwa ukulila ngodaba lwegugura wundi abafaka amatshe okuhlonipha abedlule emhlabeni athathwe yigovernment yeZimbabwe idilize konke okwakhiweyo iSouth Africa ibifanele batshele ukuthi balungise udaba lwegugura wundi lombhuqazwe i-government yeZimbabwe ihlonipha amalungelo abantu ihlonipha umthetho ihlonipha iconstitution iyeke ubusela i-corruption yikho iSouth Africa ebefanele ukuthi kukhulume lokho okunye kungenziwa lokho leli zizo zenotho zizasuka kodwa-ke bakhetha ukukhuluma ngento engelamsebenzi ukujeziswa kwabantu ababili abathathu ngamazwe asentshonalanga bakhohlwa ngokujeziswa kwezigidigidi zabantu abajeziswa ngobuyanga lokuthwala nzima bebuswa iZANU PF kabi kangaka ama-sanctions yila aqondiswe ebantwini beZimbabwe yiZANU ngokuba sakabi ama-sanctions ila aqondiswe ebantwini ababulawa ngegugura wundi lezihlobo zabo ezilokhu zisaphila ngaphansi kobunzima obukhulu zingavunyelwa ukulilela izihlobo zabo yikho iSouth Africa ebefanele ikhulume ngakho hayi lokho okunye kukhulumileyo
udaba lokuthi kuthunyelwe amabutho ukuyalwisana labahlamuki kwele Mozambique lona ulubona njani
Kuqakathekile ukuthi abantu beMozambique bavikeleke nxa kulobubi obungabe busenzeka omama labantwana njengalokho sasikubona abantu bebulawa ngendlela ebuhlungu elizwe nxa liyabe lihlaselwe kungafanelanga kuyabe kufanele ukuthi livikelwe kodwa kayikho indlela ezavikela ilizwe leMozambique njengokuthi libuswe kahle lihloniphe amalungelo abantu inotho iye kuye wonke umuntu kungabi khona umuntu obandlululwe enothweni kungabi khona umuntu obandlululwe lulwa ngolima lukhulumayo kumbe ngendawo ahlala kiyo nxa ngabe bengakwenzanga khona lokho kakula South Africa engavikela iMozambique akula United Nations engavikela iMozambique kuzahlala kulobubi ububi buqedwa ngokubusa kahle hayi amasotsha ngakho-ke iSouth Africa kumele ithumele kakhulu ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu ukuhlonitshwa komthetho ukuhlonitshwa kwe-constitution lokuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu inotho ifinyelele kuye wonke umuntu ngaleyo ndlela iSouth Africa izavikela iMozambique hayi ngezikhali nje kuphela